Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge uEvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alikatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe.
Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezano PF kathesi liphakathi komkhankaso already.
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha abakamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni.
Izizwalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi.
Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela umkhosi lo babukhangela ukuthi yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilithani eligxilekiko kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alikatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe lokhu akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe. Ibandla lezano PF lona eselakhethayo abazalimela seliphakathi komkhankaso lidinga abazali votela. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezintathu ezilandelayo kunyanga kaNcwabakazi. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kule zinto ezimbili lapha kwakhande kungenzakala ukuthi khona kube istrategy yabo eyokuthi kabafuna ukuveza ama-candidates abo ngesikhathi. Kube lo daba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama-candidates abo kanye ngawebandla labo boyini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhetha. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba layo yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezano PF kathesi liphakathi komkhankaso already, seliphakathi kwenendimeni. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje, kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjengokuthi babuye le ndlela yabo etshiyeneyo, asazi engxenye kukhona ukuhlakanipha kwangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili, kodwa kasikwazi ukuthi ngondabo bona ngani njengebandla labo le-CCC. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kade kuhamba njani, kungani lokho bengakaphumi lamagama. Oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolo lamabandla politics lawo, kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakuba kwazi ukuthi lina limelene njengebandla abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abantu abazamvuma manje kathesi nxa ulokungakakhetha abantu kathesi abazakumela kuyamangalisa ukuthi kona manje kuzahamba njani abantu laba babuye lendlela yabo entsha esingayaziyo ukuthi bona bathembeni so kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusibanzima kuleli bandla elitsha elesicc
manje ngokubona kwakho ubona ngani ibandla lezanu pf lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo
lokhu kusho khona ukuthi ibandla lezanu pf kusho ukuthi kulu 2023 aqhubeka libusa kuze kuyefika u 2028 funa leli bandla le-CCC ikho elizabe selilama candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona so ibandla lezano PF kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuwona lomnyaka ka 2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika u 2028 kubona kwamloko
lo ke ngomnomzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote lenkolo
asambeni madoda siyovota
uhulumende wele South Africa uthi akasoze ehlukanise indlela amukela ngayo abavela eZimbabwe eqhakathekise abadabuka esigabeni semandebeleni Ibandla le-African People First liphakathi kwemizamo yokuthi amadabuka esigabeni semandebeleni baphathwe ngesineke ngoba beyizizukulwane zenkosi umzilikazi owadabuka kwele South Africa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngendaba zekhaya umnumzana Siya Khoza utshele iStudio 7 ukuthi mpela umphathintambo umnumzana Aaron Motsoaledi wahlangana labe bandla le-APF kodwa walandula ukuthi bavumelana ukuphatha abavela esigabeni semandebeleni ngokwehlukene labo sowabo abavela kwezinye izigaba. Ukhoza uthe umphathintambo wabatshela ngokuthi umthethwandaba yiwo owanquma ukuba abaleminyaka engu-18 abazalelwe kwele South Africa balalo ilungelo lokubhalisa ukuba ngama-citizen hathi abakumthwakazi kuphela. Udaba lolu lubikwa lwaqala ngabomdabu bona abalomhlangano omkhulu lenkosi yakwaZulu ngenyanga ezayo. Isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi umnumzana Bonman Khumalo utshele uGibbs Dube okunengi ngalolu daba.
Okwamanje uThungema kuza abantwana bendlunkulu yakwaZulu ukuthi bazelale izikhalo ze yikho abantu bakithi siyalinxusa ukuthi akungabi khona osalayo siyeni sonke ngobunengi bethu siyekwethula izikhalo zethu kubantwana bendlunkulu yakwaZulu bathe kungcono beze bazezizwela bona mathupha siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni lokho kutsho ukuthi kuzafuna ukuthi kube lezifuyo ezithile esizihambisayo kathi mhla osuku mhla ka-4 lakhona kuyafanele ukuthi sibe kube khona inkomo ezithile esizazihlaba ukuze sidle asifuni kube khona umuntu ozahambe engadlanga njengalokho kwenzakala mhla ka-19 March
abafisa ukuthi bangene kukhokonoko kumele bakuphathe njani
into ebalulekileyo bantu bakithi ukuthi asibhadale nama-R150 ku-account yethu leya Capitec eka-Mrs. Zanele Alfred u-1-666-844-320 bese sithumeza ubufakazi bokuthi sesibhadele kuma numbers la esiwafakayo kuflyer ukuze sirekhode kodwa kubalulekile ukuthi sonke sibe khona mina ngicabanga ukuthi lokho bakwethu kufana lokubhala esibhakabhakeni ukuthi sesikhona thina simthwakazi isizwe sikamzilikazi kamashobana esilelungele ukuphila lapha eSouth Africa nokuphila lekhaya akungabi khona othandabuzayo ngokubunengi bethu akube yilowo mbhalo okhulumayo ukuthi nansi isizwe sikamzilikazi silelungele ukuphila singa siyacindezelwa umuntu silelungelo ukuphila emazwe nomabili ngenkululeko singahlukunyezwa umuntu yiko bantu bakithi siyanxusa ke ukuthi lalabo bakithi aba overseas abangeke benelise ukuba khona siyacela ukuthi lisize lincedise lifake lana iminikelo yenu ukuze lolu hlelo lube yimpumelelo asibonge mahlabe zulu into esizayenza ngiyusiya ngamanani ethu sizalungisa izimoto sizalungisa amabhasi sikhangela amabhasi angu 20 azathatha abantu ngendawo ngendawo zabo okwamanje bakuthi siyaqinisa ukuthi akube asibeni sesibhadele kufika u 1 June ukuze sikwazi ukuplana ngoba ukuthi umuntu eze mhla osuke phethe imali kasimthengela ngakudla kasimorganizela nga transport sizaba le cut off date ka 1 wabo subhadele phangisa ubhadale ukuze sikwazi ukuplana kahle sifuna into le ihambe kahle ibone ukuthi ngabantu abale order hayi ukuthi bese kusiba nje abantu bahambe bengahlanga akusiphathi kahle lokho so asibhadaleni masinyazana ukuze sikwazi ukuplana asibonge siyabonga kakhulu uthwakazo omhle siyabonga kakhulu asihlangane khona eDanato mhla ka 4 June
lo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika mnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwele Bilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungokulichumi ekhulwini amachumi amathathu ekhulwini 30% bathi kabasafuni ukubuswa inkosi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kota ke singazi njengoba kusase kutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangela mhlambe sibone eminyaka ukuthi nqa kusiyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azave ama changes azave sekhona ozave yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloko esaqhubhe njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona akakabilo mehluko otheni esesubonile
uyona indaba le ubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqhathele yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlambe inxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi uqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqoqoqela noma ngithi yiyo into ilizwe le Bilitane eligxileki kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila wayenguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa alelilizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala ngendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawo abathatha badonsela esakeni labo le Commonwealth kubese kusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayeloko esathandana no Diana kodwa ke kwasuka futhi njalo kwaba lobudlelwane lo Camilla lo osengunkosikazi wake kaThesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha uQueen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi azabavumele abanike license ukuthi baqhubekele phambili ngomthatho wabo ingakho abantu nqa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi njolo ubukhosi bakithi thile esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange kwatshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nqa ukuthi mhlambe sechiyele umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindile yikho wazothi kuse uCharles White sehlukanele loDiana sehlukanele loDiana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuUCharles yilapho wagcina kuqhutshwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uWilliam uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina babona ukuthi nguye owachitha uMozi njalo wabulalisa lomama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zelezi zasenziwa ngubaba wakhe loCamilla.
Hello ke ngumnumzana Difa uwajabhi bangodube isizalani seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi izidumbu zabantu esezitholakele kwenye isonto yakwele Kenya elomfundisi owathi abantu bazincithe ukudla baze bafe ukuze bahlangane loNkulunkulu sezisedlula amakhulu amabili 201. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi isonto lohulumende akuchiyananga. Ubesethula amazwi la izolo esontweni yezayoja. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani maZimbabwe amahle lokho engikhona phe endaweni ngabona ubona nqaye lama plaza i21 abanawo akeki uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele ama plaza amangaki unina yena ulama plaza amangaki uMnangagwa yena ulama plaza amangaki abantu abake bathwele ama plaza amangaki sengizama 21 bot sengizibona obaba bakhona bathwele ama 50 and 100 ama plaza so yeyish indaba le inzima azama ukuthi ingidingisiswe kuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balama plaza amangaka babone njani bona bangama-boni free ubuswa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lo othi ngqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ingani sephuma endleleni manje base sithi zazokhipha izani ngebhayibhili lakhe lelo tshona elitshumayela la hayi ngeke uyikhiphe babeizani ngebhayibhili ngeke zani vele ifuna umuntu lawo lodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izani odlala kuphela ungaphansi kwayo beshiyana plaza ibe tshontsha umnoto wonto ukuthumayela ibhayibhile kwechurch ulambile kuphela hayi ngeke uyikhiphizane baba ngeke wena nje hamba ethumayela ibhayibhile kwechurch uyekele abantu bekhiphizane ya wasekubona ukuthi ugcwele ngechurch wena ma uchurch yakho ayisozisebenzi lapha kupolitiki hamba echurch mafuka ashumayela ungazozishumayeza njena futhi ujoseph wathi hamba kashana lento zechurch baba lapha but nasekupolitiki lapha ukukhiphizane out siyabona
Studio 7 injani hayi ngithandaulingelela lonke nabasakazi ngokusakaza kwenu kusakaza kwenu kuhle impela inyuzi ziyazizwa zimnandi bese ngisiba ke bese futhi njalo ngikhulume lobaba lo othi yena indiva zegoli bayahlanya vele lingakulaleli lowo mntana ucela ungasichothozi ucela ungakhulumi kube ngabantu be-marathon thina sikhulumi kube ngabantu benu besiqa kona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama-MP lama-councilor then upresident bese sivotela yena lo weshonini elimfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kube lokho kubusiza but busy ukhrithisayizana lati busy ukuthi abantu be-marathon ngabantu abahlanya baba kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi lochothozo omunye omnye lomunye kamele lapha khona mawungwe ezaphu mana kuzaphu yakho mawungwe TPC mana kuTPC yakho mawungwe ezano mana kuzani yakho yekele ukubona ukucefezela la ngambona ukuthi uzele wena baba ngabuzele ngabuya bubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi MRPs ifuna ukukumilisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so wena basakutshela kubi ngumuntu omdala akuzama ukuhlonipha uzikhuze lawo ukuze la uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mntana abantu abakungikhuluma so mhlawumbe base South Africa khona but busy nto kuze ngikhipha lokhu sihloniphe baba
Studio 7 athi sibonise sithemba liphilile nonke hayi ntesha engathi singaphakama mpela engathi singaphakama ngoba kwezokhetho nje sonke nje sizibone sibhotela i-triple C yazi ukuthi kuzamele at least sikhipheni zanu zonke sizibone sizabona ukuthi sibhotela i-triple C sikhipheni zanu angawukuthi imthwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami angiyisoli right impela i-right mayithi kuma-council naye ivotela ama-council kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kwenjalo bese ku-president nawe bezawo nto bethu vele obvious kuzawo nto ukuvotela i-chamisa vele nethi silele ukuthi sikhipheni zanu into vele eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhipheni zanu ngithanda ngabe bonke abantu ngabe bayibone into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahlahle yizanu because lawa amanye amaphathi asinge sazigcona because kazi bebusa mara iphathi eyehle libusa vele siyayibonthi izanu njalo siyayibonthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela umathanda zonkawo thi ma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha kelakithi
Studio 7 ngenjani lonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphika kanjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izunu izanu iphume into engcono yokuthi izanu hhayi kayiphume shemu sesikhathele izanu kayiphume ukuyehlala phansi uyephumula bekwelisa inkomo hhayi sesikhathele nezanu from 8 kuze kufike namuhla akulalutho nilethela abantu hhayi izanu kayihambe bantu benkosi satsha ayihambe iyophumula
sanibonani bantu bathithile njani nezindawo akude kuseqinisweni uyabona isutha lezimbabwe lepoyisa lezimbabwe akuna mntwana wezimbabwe olithanda abantwana bezimbabwe the most veleka bawathanda abantu labo ngimsebenzi yabo engcolileyo ngimsebenzi yabo engabukekiyo ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyani ngeke uthande umuntu ovikela izanupiyo omnyangagwa abadla kahle balala kuntofotofo bazula phezulu kusalamalanga wena indiza mthina sis wazalwa kwakazi igadi uyibona nje phezulu kuphela ukuthi ngisiyani indiza mthina ufike ngezifiso ngisiyani indiza mthina kodwa uprotector omnyangagwa umuntu ohamba kuntofotofo olala kuntofotofo wena ulala ungadlali okwakho kumele ucabange ukuyagele ngabantu uthathela abantu izimali esitaradeni waye ungafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekele ukuthontshiswa lilanga esitaradeni ulinda imali zabantu njengalokhu okwenziwa ngamaphoyisa lamasosha kwekuthi nawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakho utshawa ngumoya uzwe ifeni ngoba banengicabayazi bahlezi betshiswa lilanga zuku zonke ezitaradeni bathona elangeni bavukele elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali waye ungakufisi nawe ngelilanga ukuthi ilizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabheki isosha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
sanibonani mark 27 igama lami ngumoya okhona nkomo uma ngaserupani aphasendona umabhiwa ngikhuluma ngendaba engithola emoyeni lapha ngasewange emzini yasewange siyacela please badala bewange abafazi bagcwele amabhawa wonke egajitunda konke lamanye ama-travenzi akhona yekelani ukudlala labantwana kathi zinduna sezayanga zinduna vusana emthethweni eyakudala ukuthi umuntu engawona esigabeni ekarata athele imvubu mapolisi tshintshani strategy kathesi umuntu oreplayo ekhaya imvubu kayikhale iswazi ezintathu azikhale sibile endodeni ngoba abantwana laba abarethwayo lapha emakhaya laba ngabantwabethu futhi kathi liyenzani badala likhulile ingaka lifuna ukukhuzwa ngobani amapolisa zetherapy republic police umthetho kaungene ezandleni zeni lapha likele raparapa abantu abagangayo la raparapa abantu abagangayo umthetho kawutshintshe lapho imvubu kayikhale emuntwini induna kazithatha umthetho wakudala betshaywe abadala la betshaywe bawona baphambanisa la bafazi bagcwele indawo yonke laba abangathathwanga abangalotolwanga la bagcwele indawo yonke la yamenzani umfazi la kulezi nsuku mayengaphakame odoliwe yabonga siyabonga lapho
Studio 7 sanibona kanye labonke abantu abakulandelayo mina ngisabheka le ndaba leyo yokuthi kuthiwe abantu bakithi banobandlululo mina abantu abathi sinobandlululo bayangixaka ngoba abazake besho ukuthi mala abantu bempumalanga bebuya begcwaliswa amabhasi bezokhashwa ngapha esigabeni zakithi. Anzake ngibizwe laba bantu becomplain ukuthi hawu kathi nasiletha lapha abantu balapha bona bawufuna umsebenzi. So thina sinobandlululo ngenxa yokuthi siyacomplaina sesifuna amalungelo ethu. Ukuthi kuthe singabantu abangelabandlululo kumele sibe sivumela ke abantu besuka kibo khona le mashoneni khonale bebe bethathe yonke imisebenzi, bebe bethathe zonke izikhundla, kade sibabhizi bafikile sokuyibo sebefuna ukuvotela ukuba amakhansela, sokuyibo sebefuna ukusiphatha, sokuyibo nako magalela sifanda, yibo sebetshona bekhuluma khona bebekhulumela thina abantu bakhonapho bona bebuya kwezinye indawo. Yikho ke lokho kuthiwa yikungabi nobandlululo ukuvumela udoti onjalo. Kanti umuntu uma efika endaweni kumele afike abone ukuthi abantu baphila njani, alandele leyo ndlela, hhayi ukuthi bona befike bese befuna ukusibusa. Vuka mthwakazi vuka, asikuvumi lokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wetheswa umlandu okuvimba imihlangano yakhe esigabeni se-Iowa izolo ngoba esesaba omunye ocatshangelwa ukuthi uzancintisana laye. UMnumzana Ron DeSantis ngomunye okhanya ezancintisana laye lanxa engakethuli ukuthi impela uzancintisa. Kodwa uDeSantis uqhubeke lo mhlangano wakhe ehlangana labalandeli e-Iowa. Kolunye udaba njalo, impi yakwele Ukraine yokuxotshwa kwamabutho aweRussia ezigabeni ezathunjwayo ikhangelelwe ukuthi iyaqalisa ngasiphi isikhathi. Sikhuluma nje, amasotsha akwele Russia asebalekile endaweni eziningi ezazithunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba olwempi yaseUkraine sixoxe lo mnumzana Rafael Mthombeni.
Ye, impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yanga ayiphekela abantwana, kodwa ke akusazange kwenzakale kono. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine, wayemtshayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama-Americans kumbe abe West laba abe NATO bafake izikhali zabo khona laphayana eduzane la e-border laye, ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo. Kodwa ke ose kungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya laphana, umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWest. Hey, ngicela lingiphi isikhali. Ye, ngicela kuyincela, ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona phana. Izikhali zala sezingenile zezikhona laphana. Yiko usizwa kulezi insuku loba ngazajikela amabhomba anjani. Amaningi akhona sebewabamba, sebewadubula ephezulu. Kanti ke kuqala ayechapha. So kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzacina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane. Ngoba kayiso ziphele impilo. Ngoba namhla nje uBiden ngizwile ukuthi kuthiwa u-approvele futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khonale. Ngenxa yakho nokho, yiko umuzwa yena uRussia uPutin esithi impilo nge-West, ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezichaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha e-West.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alikatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Uhulumende weSouth Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha kamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.